So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwaka zomuhle ngolwesine mhlaka 8 kuNhlangula 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili. Uhulumende wase South Africa ubikwa eseqhelise amaphemisi abeZimbabwe abesephelelwa yisikhathi ngenyanga eziyisithupha. Ibandla le-Triple C lisola amalunga e-ZANU-PF awedale le-Senate ngokupasisa umthetho ogcotozwa ngabaningi. Owe-Patriotic Bill wona osumelele ukusayinwa ngumongameli Mnangagwa. UZulu uwisa ezimathonsi ngokukhwela mahlayana kwentengo yezinto okubangelwa yikuwa kwedola leZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende wakwele South Africa uvikwa eseqhelise ngenyanga eziyisithupha isikhathi sokusebenza kwengwalo zezizalwane zeZimbabwe ezokuhlala lokusebenza kulelo lizwe. EzeZimbabwe exemption permits zona ebeseziphelelwa isikhathi ekupheleni kwalinyanga. Lokho kubikwa kwaziswe ngumphathi ntambo obona ngendaba zasekhaya kulelo lizwe, umnumzana Aaron Motsoaledi, kumbiko awethu lentambama izolo. Umnumzana Motsoaledi uthe amaphemithi lawa asezaphelelwa isikhathi ngompalakazi. Ngokunjalo, uthe akula sizalwane seZimbabwe esile permiti yalolu hlobo esimele sibotshwe kumbe sixotshwe kwele South Africa phakathi kwenyanga eziyisithupha ezilandelayo. Uthe injongo yokuqhelisa isikhathi samaphemisi lawa ikupha ithuba labo abafuna ukufaka izicelo zokungena kwamanye amaphemisi njengoba uhlelo leZimbabwe exemption permits solwesu lwam. Inengi beselibophe imitshaqana selilungiselela ukubuyela ekhaya. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Bongani Mkhwanazi.
Siyasamukela isimemezelo lesi i-directive extenda ama-ZTP kuze kuyefika umhlaka 31 December. Lokho ke kutshengisa mpela ububelo obutshengiswe nguminista we-Home Affairs uDr. Aaron Motsoaledi. Siyambonga kakhulu ukuthi kunanzelele ukuthi abantu basebe-apply for ama-waiver wakubona kufanele ukuthi abanike futhi elinye ithuba lokuthi baqhubeke be-apply njengoba esho ukuthi uyawasayina lawo ma-waiver. Siyabakhuthaza abantu bakithi ukuthi bangalithathi ngokulidlalisa leli thuba, balisebenzisa ukuwa-applyela lawo ma-waiver ukuze ke bakwazi ukumigrate baye kuma-mainstream permit. Okunye nje sikhuthaza labo abancedisa abantu ukuthi be-apply online ku-VFS ukuthi baqhubeke bezame ukudinga ama-slots. Sisazama ukuthi kukhulunyiswane ne-VFS management ukuthi kuvulwe i-Midrand dedicated center for ama-ZTP njengaba-ke bakwenza phambilini. Lokho kungasiza kakhulu ukwehlisa isa izinga lokusweleka kwama slots. Siyajabula kakhulu ngalesi siqubu.
Umnumzana Bongani Mkhwanazi isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Ibandla le-Triple C selisole amalunga e-ZANU-PF awedale le-Senate ngokupasisa umthetho we-Criminal Law Codification and Reform Amendment Bill, obizwa njalo ngabanye ngokuthi i-Patriotic Bill. Wona osumelele ukusayinwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuze ube ngumthetho opheleleyo. Amalunga eZANU-PF apasisele umthetho kuSenethi izolo, njalo abamabandla aphikisayo athi lona ele TCCC lele MDCT behlulekile ukuvimba ngoba izano PF ilamalunga amanengi ukwedlula awabo kuleli dale. Lumthetho wenza kube licala ukuthi izizalwane seZimbabwe zichothoze ilizwe lazo kumbe zicele uhulumende bamanye amazwe ikakhulu aphetsheya ukuthi bethese iZimbabwe izijeziso zenotho ama-sanctions. Abatholakala belecala phansi kwawo balakho ukupika iminyaka engamashumi amabili 20 years kumbe ukulengiswa. Sixoxele sikhulumeli se-TCCC kobulawayo umnumzana Swithani Chirodza yena othi lumthetho uzasetshenziswa nguhulumende we-ZANU-PF ukuhlukuluza amalunga ebandla lakhe kanye labalwela amalungelo kazulu.
I-patriotic bill izama layo ukuthi abantu abamalunga emabandla aphikisayo bengahlani labantu abavela phetsheya kuma western countries. Sibona ukuthi iZANU-PF nxa ingacabangela ukuthi umhlangano lo ngokugenqula umbuso weZANU-PF amalunga e-Citizen Coalition for Change engazibona esephosela entolongweni ukube sokusiba yinto phela efana lekasikhala eyokwephula amalungelo oluntu. So umthetho lowo siyawusola kakhulu, ngumthetho otshengisa ukuthi iZANU-PF lodlakela, umthetho otshengisa ukuthi iZANU-PF kayiguqukanga, umthetho otshengisa ukuthi isithembiso ezabekwa ngumnankagwa engakathatha umbuso ngoNovemba 2017 izithembiso lezi zazingezamanga.
ZANU-PF abayibo abawusekelayo lomthetho bayakulandula ukuthi wephula amalungelo oluntu, njalo bayawulandula bayakulandula ukuthi uqondiswe kwaba mabandla aphikisayo labalwela amalungelo oluntu. Bathi uqondiswe kuzalwane zeZimbabwe ezisebenza lezitha ukulimaza ilizwe.
Ye, ngumthetho ofakwa ngabantu beZANU-PF abafuna ukuthi basitshele bona ukuthi ibalelithi patriotic licho ukuthanda iZANU-PF. Thina siyazi ibala le uthi patriotic kumbeni patriotism libala lesikhiwa elicho uthando elizweni, uthando ebantwini, uthando entweni yonke eyenzwa yiZimbabwe. Fanele ukuthi nxa abantu bedlala ibhola nxa iZimbabwe ingadlala leSouth Africa, khonokuyani ukujabulela itimu yethu, ukujabulela inguqu, ukujabulela bona labana abadlalela ibhola, khonokuyana sikubiza sithi patriotism yesikhiwa. iZANU-PF ke isifuna thina sijabulele bona sithi ke yipatriotism, hayi thina sithi silamalungelo lokuthi sikhethe phela lokho esikuthandayo. Angazake sibanjwe ngamandla ukuthi sithande iZANU-PF yokuthiwa umuntu ongathandi iZANU-PF kakho patriotic. Thina ilizwe lethu siyalithanda iZANU-PF, hatshi asiyithandi. iZANU-PF yaletha i-ground kubulawa abantu besiNdebeleni. Ye, iZANU-PF yona iyiyo eyayisebenza labelungu ababeyibo ababephethe intambo zikaRhodesia. So khonokho ukuthi kuthiwa kube umthetho okuthiwa yi-patriotic bill ikwephula amalungelo oluntu. iZANU-PF nxa ingatshintshanga izenzo zodlakela ezokungananzi amalungelo oluntu akulanto etshintshayo. Ngaze kufakwe i-patriotic bill leyo amazwe omhlaba azabe lokhu ekhangela ukuthi iZANU-PF ikhokhela njani abantwana beZimbabwe.
Umnumzana Swithani Chirodza yisikhulumeli sebandla le-TCCC kobulawayo. Sixoxe njalo lelunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule yena othi lumthetho uqondane lezigilamkhuba ezisebenza lezitha hatshi abe-TCCC.
Phela ilizwe limele livikelwe nkomo ngoba esikukwaziyo ukuthi uyazi inkomo eqinisweni lonke ukuthi yebo phela singabe siyaphambanisa lapha lalaphayana abantu, kodwa simele sinanzele ukuthi ilizwe yilizwe. Ilizwe lifana lomuzi ongowethu. Nxa ungubaba nkomo ngekhaya ule muli yakho, usiko lwakini lomkhubo wakini lanilani awumelanga ulahlwe, kodwa kwesinye isikhathi imikhuba yakhona seyenza kubi kwenye sika tukutile kupama alise zizi nito kutivi la mando lizo nga kitila kukuse alishamuge ila kwenye sika alilashe so ipatriotic lina hii right yona kota imeli vanyo ito kukuse ingari hindi we pambanisa avanyi kota iwe hindi yoku tisifigila ili zile tu yekuteni tisifigila tisifigile hile silondoloze la kono kwa saku tolayo uzbuse wetilo wa samu tolayo owalo ilo wangu mungu omoto shwa kubababa ya mekutili lizo na libe liluela kumeyesu kulondoloze kono kongo
aba usolayo lumte tubati injongo ikatwile baba kaule ikutili batulise ngoba ikakulu utabalezi chezi iso vati amalunga ezanu pifu eteswa izi chezi iso pezu kukwe pula amalungelo oluntu ngako nwaso kutiwa abantu abazakhankasela ukuthi kujeziswe labo abephula amalungelo oluntu ikuzama ukubathulisa ukusegcikeni
Nkomo vele khona sesikhuluma iqiniso akula muntu ongacela izijeziso zenotho izijeziso zenotho Nkomo ngazibuya zihluphekisa abantu abashuphekayo Nkomo abantu makhaza iba bashuphekayo izijeziso zenotho zihluphekisa abantu abasezikhundleni la Avela bakuzwa vele ngisho abantu bonke abaphezulu laba vele bazwa lutho xa sikhuluma ngezijeziso sikhuluma ngezintandani labantu abanjani abashuphekayo abalala ngezijeziso zenotho umama lwana uRapatola lwana wabuyayo United Nations wakhuluma wathi ama sanctions ana la ashuphekisa abantu abavele bashuphekayo ngoku yinto ekhona ukuthi xa usiyacela ama sanctions ukuthi ama sanctions abuye azoncedisana kasoze tshintshe lutho ngaphandle kokushuphekisa abantu abashuphekayo Iyo abantu abashuphekayo abantu abakhaya abakhalayo kade yonke into eyenzakalayo abantu abahlaba abanye bazihlalele kuhle vele akula shupha abalani balani abantu abashuphekayo bona abantu abazishuphekelayo bona abantu abashuphekiswa izijeziso zenotho so xa usiyacela izijeziso zenotho ufana lo mina ngingathi ufana lo mthakathi umthakathi siloloyayo ohambe siyaloya sibile ebulala abantu ngumuntu omthakathi obulala ilizwe lakhe esezele ukuthi yena end of the day khona ukumphathise kambe nkomoshi wabantu nxabe ngathi beshuphekile ukusuzuza ukuthi usasa uthole ukuthi abantu bahlamukele lo uhulumeni ngenxa yokuthi wena bazondile ngenxa yokuthi wena udike into ezabashuphekisa hayi ayisikho lokho nkomo ilizwe lelingelethu sonke abantu akumelanga bahluthekiswe ngokuthi abanye bethu babhode ngale beyecela ukuthi ilizwe lethu lelijeziswe zenotho
umnumzana Belief Gawule ulilunga lezano PF Iza kamizi ziti zithwele nzima ngokukhwela mahlayana kwentengo yempahla okubangelwa ikugukudeka kwedola leZimbabwe okungelamkhawulo. Ziti njalo azifinyeleli kalula imali yakwamanye amazwe egoqela eyakwelemelika eyiyo kuphela esifunwa ngamabhizimusi amanengi. Emkambo kahulumende izolo idola leZimbabwe liwe ngesilinganiso esesabekayo nxa liqathaniswa lelemelika kulandela inyathelo leReserve Bank of Zimbabwe elokuthi idola lemelika selithengiswa emabhanga wonke jikelele kusetshenziswa intengo yomkambo wemali ozimeleyo hathi le emihlelwa libhanga leli. Kuthange idola lemelika elilodwa belithengwa emkambo kahulumende ngamadola eZimbabwe edlula inkulungwane ezintathu 3600 Zimbabwe dollars kodwa izolo ngemva kwelanga elilodwa nje kuphela intengo le ikhuphuke yaya ku 4800 Zimbabwe dollars umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube Uke wahlasela iziphathamandla zesinye isitolo esikhulu kwaBulawayo ngeviki edluleyo esithi kumele zehlise intengo njalo zingalokothi zihlele ngemali yakwelemelika kuphela. Usamekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo somabhizimusi okhokhela ugatsha olubona ngokuqhutshwa kwamabhizimusi. Kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Austin Nkomazana
kube umkambo wemali maviki onke ngokwebhizinisi kowezwa nguhulumende ngemuva kwawo umkambo bayakuthi ukuthi imali yethu yehle kangakanani
Khona kuhamba njani lapha ezidolo ngokubona kwenye
mina abantu ngibelimeni abathengi bancane kuphosa yokwananzeleliyo bese kuthiwa kungani abadala bathi izinto ezizokhona kwimsila ma enye itiyalo enye itiyalo isiphizane ngezambili kuzasinika umoya wokuthi abaningi bezitolo kumbe abathengi izinto yibo abajele ukulimaza abantu kanti iqiniso yilolelo esengibikele ngaphambilini yakubona yebo ekahulumende isiwa umkambo ngawona liyamenzela vele kukhona kukhona lokho esithi yi-black market ngibesithi abatshintsha imali ngokungekho emthethweni lapha-kela kithi ezimbabwe siyabiza ngokuthi aziphathelene yakubona kuze sekubasaza ukuthi nabathengisayo nabaningi bezitolo impahla zabo sebekhweza ngerate yakuziphathelene khonakhona kube zizathu eziningi yona le ewaziki zonke kahulumende ithola ngubane kanti ngaphandle kokuthi bayoyithola kubonabo abomkambo ngesemthethweni uyabona yibobezima bezinto ezobukhona ekuzweni lethu maphakithi
kambe khona kuphatha njani izakhamizi lokho
umntwana ongelanina okuthiwa intandanini ngangayekhaba ukhabe ecabanga ukuthi ngabe ngilo mama ngabe ngilo baba lokhu okungiphathazayo ngakazi umuntu yakubona oma kithi singaze sizenzani sithi sesize sithenqatshelwa khona ekutheni ukukhala uhlabe umkhosi ngobunzima bezinto izwakale endlebeni zabanye isitele kwabo ukuthi ngumuntu ofuna ukuthi uhulumende iqiniso izakhamuzi abathengi baphele yilima kahle ngikeke liqiniso abantu baphele yilima imali kayithola yale kayifinyeleleki izinto ezikansa imilile besuku pho abantu bakamlimbo naba basezitela abathengisayo benzeni pho abantu bakamlimbo abangabathengi benzeni
ndibona ngani kungenziwani ukuthi udaba lolu lulungiswe
ithemba eselikwabaningi liselekukhuthekile linye khathesi abaningi baphundekile ngokucabangela ukuthi njengoba sisiya kukhetho ezinye zingaba le mpumela ehlukeneyo kuzaba ngcono
umnumzana Austin Nkomazana ngusomabhizimusi futhi ukhokhela ugatsha olubona ngezamabhizimusi kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Iphephandaba leChronicle lithi uMongameli Mnangagwa uhlangane lenkokheli yezisebenzi zikahulumende ngolwesibili wathembisa ukuthuthukisa inhlalakahle yazo. Iphephandaba leHerald lona lithi isikhonzi somanyano weUnited Nations esihlangane loMongameli Mnangagwa eHarare izolo sikhuthaze uZulu ukuthi abambe iqhaza ukuze kwehliswe ingozi zomgwaqo. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Studio 7, njinjani ekhaya? Sikhuluma logogo lapha. Ngiyalizwa mpela lihlala likhuluma likhulumya khona lapha kustudio 7 lithi lina hayi zanu ngeke iziphendulibuse phela leli lizwe. Alright, ngilo mbuzo, uma kungaphinde kuphumelele izanu yini inyathelo elingalithatha? Ngoba ngo-2018 siwinile mpela chiyo kwabonakala ukuthi izanu idliwe kodwa ke kwaba lesimene mene nje ama results athatha 1 month engakaphumi athe ephuma kwathiwa hayi Zanu Pambiri lizothini ngoba vele nxa sithi ngikhangela emuva izanu ayikaze yawina okwayo yikurobha kuphela umbuzo lowo ongangiphenda ngiphendule khona lapha bathi kenzisise kahle lizothini
Studio 7 bakithi linjani hlobo basakazi lonke zibalwa nini ezami kakhulu kungena obaba kathi thina umama lisiphila libala nje lithula libeke eceleni lifake obaba hayi lathi silayo imibono bakithi silayo imibono lisifake ngoba sigcina sesingasela nkulumo uzakhuluma inkulumo eyaphelela emoyeni ase lisifake lathi kuhlelo sizwakala amazwi ethu emoyeni
Ngabe onjani umsakazi nabalandeli bo Studio 7 ngithanda ukubonga kakhulu umfundisi wethu uthande kwezintimkanja ngelizwi yasinikeza lona every Sunday nginesicelo njalo sokuthi lolu hlelo sengane lungenziwa maybe kabili orokathathu ngoba luyawuvuselela umoya siyabonga kakhulu uthande kwezintimkanja qhubekela phambili ngomsebenzi omuhle owenzayo ngiyabonga umsakazi
Yeah. Studio 7, siyabingelela basakazi bethu esibathandayo kanye nabalaleli bakhona. Siyabonga Studio 7, siyabingelela. Sithi sizosimnyama sikamthwakazi. Siyabingelela. Yeah, ngilokho ngikhona la ekhaya. Kodwa mnyama mahlaba ethu amafuza afulele khona la ku World 3. Sesidala njani ngibuya esikolo sami ngafunda kiso eMgalweni Primary School. Yeah, ayi, uhulumende weZANU PF lo akakahloniphi ababalisi. Ngikhulumela ababalisi ababalisi indaba yamperise balisini ababalisi mabe khala bethi abaholi imali bayagcekwa kodwa ngicabanga ukuthi umbalisi ufana levoti ufana lamangiza voter ngivotela umuntu ukuthi abe phezulu ngicabanga ukuthi umongameli ezebe ngumongameli udlule ezandleni zika teacher umuntu ezabe yimember of parliament udlule ezandleni zika teacher umuntu ezabe lisocha udlule ezandleni zika teacher umuntu ezabe ipolisa udlule ezandleni zika teacher umuntu abe prime minister udlule ezandleni zika teacher kodwa ama teacher lowathathela phansi impela kwesihlahla samazambane ahlonitshwa ababalisi please zanpf akele zinuka amakhwapha akele zame ukuzinuka amakhwapha impela ama teacher ahlonitshwa kakhulu ngoba ngicabanga ukuthi umhlaba wonkunje nje siyikho lokho esiyikho khona sidlule ezandleni zabateacher so ama teachers ama ukubona ukuthi ahlonitshwa nikeze imali ayiphiwa kulokuthi banikwe nje ama teacher athathelwe phansi nje hayi hayi akufihlwa phela lokho kwasontamo kafudu ama teacher ahlonitshwe please siyacela
lawo bekungamazwi abalaleli abasithumele wona nge-WhatsApp. Lawe ungasithumela owakho umbiko mlaleli kunamba ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika uZulu ohlala ngasempumalanga emelika usephefumula nzima ngenxa yentuthu embese umkhathi evela eCanada lapho okutsha khona amagusu. Lintuthu ihlasele endaweni esifana leNew York laseWashington DC. Abezempilakahle bathi abantu kumele bagqoke amamaski njalo bahlale ezindlini. Sixoxelo sebenza kuhlangothi lwezempilakahle eMelika unkosazana Brenda Moyo.
Intuthu le izaphazamisa kakhulu labo abalemkhuhlane esifuba ababulawa yimkhuhlane yamaphaphu abalama problem ama lung problems ikakhulu abantwana abancane kuthiwa khona intuthu le izaphazamisa kakhulu njalo namhlanje bekukhulunywa nje ukuthi abantu bengaphumi phandle abantu bazihlalele phakathi ezindlini mina lami emsebenzini kubikiwe sibili ukuthi abantu abahlale ezindlini bangaphumi phandle ngoba intuthu le ilakho ku azamisa njengokutsho kwami ukuthi abantwana abancane abalemkhuhlane eyamaphaphu ama lung problems labantu abadala abajayele labo ubandise kakhulu ukuthi basaselwe imkhuhlane leyo pneumonia lokunye okunjalo njalo so intuthu le ikhanya izaphazamisa kakhulu ngike ngananzelela njalo ukuthi so ngani sokulokunye ukukhwehlela nje ngalokuphonga bakhona ukukhwehlela okungapheliyo ebantwini even emsebenzini wami mphongo nabantu bephonga ukukhwehlela ukuphonga uvumbuluka singazi ukuthi kungabe kuyiyo yini intuthu yonale kumbe kungabe kubangelwa kuyini ukukhwehlela kwakhona khonoko abanye ke bakhala ngokuthi umuntu uphonga uqalisa ukuphonga kusuku ezedluleyo engcizimbili ezintathu umuntu aphonga uqalisa ukuphuma umungula nje so asazi njalo ukuthi kumbe umungula lo umuntu ovele ngaza kaphuma umungula siphonga uqalisa ukuphuma umungula ngalesi sikhathi okukhulunywa ngayo nale intuthu ngibona imfanekiso yeNew York kuwembesile sibili kuphonga uba umbala engathi lithangi orange ukuthi vele asazi ukuthi labakhona le labo baphila njani.
Odokotela bakhuthaza abantu ukuthi bazivikele ngazo zonke indlela ezigoqela ukugqoka ama-mask ukuze bangawuphefumuli umoya olentuthu le. Ungathi kuqakatheke kanganani ukuthi abantu bazivikele?
Indaba yokugqoka ama-mask, ama-maski siwagqokile kakhulu ngesikhathi se-COVID. Khathesi besokuthiwa abantu bangasagqoki ama-maski. Asazi ke khathesi njengoba sokuyathiwa nje ngenxa yentuthu le, abantu phindani ligqoka ama-maski, abantu bazawagqoka yini. But abantu abahlakaniphileyo bayayibona la kuma-television ku-news, izindaba lasemfanekisweni nje ukuthi intuthu yangkhona hayi ayimanga kuhle, ayimanga kuhle sibili. So abahlakaniphileyo bazagqoka ama-maski bazivikele. Uphuma phandle asazi ke njengangapha eMaryland ukuthi abantwana besikolo kusasa bazahamba yini kumbe kuzahamba njani. Siyabe lokho esimelele sizakuzwa sebe sitsho ke abezempilakahle kodwa hayi intuthu le lami ngiyibonile kuyethusa sibili ukuthi kambe vele kuzaphetha ngani. Sengibona lokuthi ke kwezinye indawo lamafulemachina besekuthiwa hayi kangahamba aqalama ukuhamba ngoba ama-airspace agcwele intuthu yona lokungabangela ingozi yendizamchina.
Unkosazana Brenda Moyo yisizalwane seZimbabwe esisebenza kwezempilakahle khonapha eMelika. Kwanele mthaka zomuhle likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past seven na asiveni sonke kweze kusiseni njalo kusasa. Olivalelisayo ngontungamilinkomo kololokwana kwamatukanduna.